Umnumzana Richard Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions ngomunye wabathi abantu bazadonza nzima ngomnyaka ozayo.
Angikholwa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa owezanu uzakwenza into ngendlela ezijiyeneyo ngenxa yokuthi basebenzisa abadlali abakudala, ama-policies abo ngakudala akutshengiseli ukuthi kuzaba le nguquko ngomnyaka ozayo. Kutsho ukuthi uZulu weZimbabwe uyaphuthi sadalala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efikela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kwezenotho kuzaqhubeka kunje kusiya kusiba kubi futhi kakhulu. Indlala izakwanda, ubuyanga bande, ukusweleka kwemisebenzi kwande, ukusweleka kwezimali kwande. Ezomnotho zizaqhubeka zigula zingayindawo. Yikho esikubonayo ke kuza kuya futhi khona lokho kade kuvele kuhlupha kwezenotho kuzaba kukhulu kulalokho. Amacebo kahulumende azaqhubeke lokho esehluleka kulokho kuyiwa emuva kuyiwe phambili belahleka bebhoda endaweni eyodwa kungayiwandawo.
Umnumzana Michael Ndweni okubulawayo Vendors and Traders Association uthi okuzahlupha uZulu yimithelo ejiyeneyo.
Nxa ngikhangela kakhulu ngisebenzisa ilihlo lami lokukhangela i-budget le eyanawuswayo ngoNovemba. Ngilama-concerns kakhulu into efana nama-passport, inhlawulo ye-passport. Izatsho ukuthi khona na kuzaba nzima for abantu abasebenza ngokuchapha imingcele ukuthi bathole ama-passport. Mazalisina sebesiya egangeni beqhume egangeni bethokingele beqhume egangeni kuso kwafaka engozini yokuthi bangabanje inkunzi ngomagumaguma kumbe abanye babulawa abanye bangene emfuleni olengwenye xa sikhangela amazwe afana labo South Africa besiya thengisa impahla kumbe besiya thenga impahla zokusebenzisa lapha elizweni. So ikuzaba nobunzima kakhulu ukubona kathesi kule sixhobexhobe ehofisini yomnyango ukuthatha ama-passport ngoba abantu bazama ukuthi bachaye umnyaka lo ongakafiki. Njalo futhi indaba zabo surcharge lezi eze surcharge tax kufuel zatsho ukuthi intengo zizakhuphuka futhi kwabantu abantu abahamba kambe ukuthi uzihambe sihamba siyawoda impahla siyathengisa. So, ngoba ama-transporters bonekazize bengqwala zohamba baza transfer ama-cost law to ama-traders bezama ukuthi ba-recover ama-surcharge.
Kodwa kulabanye abathi balakho ukuziphilisa loba umnotho uzathuthuka ngokuyisilinganiso phose sokune ekhulwini kuphela 3.5% ngomnyaka ozayo. Uhulumende wakwaleZimbabwe uthi umnotho uthuthuke lo nyaka ngokuyisilinganiso sokudlula kancane okuhlanu ekhulwini 5.5%. Unkosikazi Olive Mkoni uthi bazazama ngamandla wonke ukulima okuzwayo eNyamandlovu.
IZulu nxa lingabalekanga, hayi sizathola. Sizathola sikuthi ngxa umuntu angakwanisa ukuthi athole noma amathana athize. Ngoba 2024 hayi sathola amathans. Abanye bazobathengisa sibili. Abanye lathi sathengisela abantu abakhona ngapho. Besithi delivery endaweni ezinje, delivery kwanta, delivery ngaphi.
Umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda, yena uthi lezi yisikhathi sokuzilungiselela ukuze abantu baziphilise ngomnyaka ozayo.
Njengabosomabhizimisi, into engengikhuthaza labanye osomabhizimisi, kasingakhalakhali, ngokukhalakhala kakuncedi. Singena kumaqhinga amaningi amathile akade athile esingawathi thina ngama-strategies awukwenza ukuthi si-survive. Mina ngingomunye walaba abakholwa ukuthi nxa umkhonomi unje yisisikhathi esilungileyo esokwakha ibhizinesi yakho ukhangelele ikusasa.
Umnumzana Joseph Chuma oyibandla leZANU-PF uyakusekela lokhu.
Sokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile ke kubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi abantu bazothola nzima ngomnyaka ozayo.
Ibudget leyi ebisizinto zakudala ezika Smith oHart tells ukuthi kuthi ubhadala umthelo okuthi ulokuyindlu kwakho okwenzile kumbokotshani. Kuyatshengisa khonokho ukuthi umnotho awusoze vele wafa walunga. Ngoba umbuso okhona ngumbuso ozifaka ngenkani. Ngumbuso ongalabangane emhlabeni singathi international community. Ngumbuso wochuku kunzima ukuthi kube lo mnotho omuhle endaweni enjalo. Akunxuseki futhi laba abantu abasomabhizinisi ama-investors.
I-World Bank yatela eZimbabwe lathuthuka okwedlula amanye amazwe ezansi yezwekazi le-Africa kusukela ngomnyaka ka-2021 loba kukhangelelwe ukuba kungaba lokugedla kwamazinyo emphakathini ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.